abenze bodwa bengabambi abanye abantu ukubadlepadlepa. Uma befuna umzabalazo we-self-determination, bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ikuthi abantu babe le-referendum, bavume ukuthi iMthwakazi Republic leZimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababoni ukuthi yiwula ukuhlukuluza abanye abantu kungani yizano. Abasakhonkothi, abasalwisani lezano, sebephezu kwenye iphathi layo ehluthwa yizano i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili, uma befuna i-self-determination, the separate state, kunzima mahlabezulu. Bafanele ukuthi ngabe balezikhali, balamabhesi, babe lembhobho, babe lamasotha. Kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zindle. Kodwa-ke khathesi bangavele bathusele izanu omqondisi wopresident, bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi, kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties, abazenzele into yabo, lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma, lokwenza, lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo, sebesincweba, sebesigolomba, asithandi lokho. Thina isitha sethu political esingathi political adversary yiZANU PF. Laba abantu abathunywa yiZANU PF njengabo Monzora labo Mqombi Qondisi ngama side show basiqedela isikhathi le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa yiZANU PF uhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi iZANU ayilabantu. Umqondisi le MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna ukuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongukungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamaNdebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla, sabezansi, labakamambo. Izibongo zabo Qondisi Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kutsho ukuthi abantu bonke abakhonza kumzilikazi, ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art, the language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi, hatshi inkosi ayikuthandanga lokho.